isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe lapho kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19.
Esikubonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta amaZimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga udlelwane sokulunga lokhu sikumele sikukhangele ku-context esikiyo e-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokuchona kwelanga layizolo lokho kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwabaphezulu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedala labaphathintambo bakahulumende ele-cabinet. Unkosikazi Mtshwangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempila kahle.
The Ministry of Health and Childcare will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana bazakwenza lokhu besebenzisa indlela ezichiyeneyo ezibalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lwesiKristu, ama-universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi sakoBulawayo uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe lapho kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa abantu laba bazayo behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcitshi zabona kukahle ukuthi behlatshwe amajection injection ngoba impilo yabantu imele iye lapho yayikhona umkhuhlane lo ongakabi khona ngoba kathesa umntwana abasaye esikolo akulalo utaba lwenzayo.
Umfundisi Willing Moore Mhlanga isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni.
Kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele bavikele izimuli lomphakathi wonke kodwa besela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni. Kuyacela njalo ukuthi ugatalo zempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho.
Phezu kwalokho umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lesiKristu.
Ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana ne-COVID-19 elizweni.
Ngakolunye udaba olufanayo uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 20,000 doses njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa. Abogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ningumevis Gama.
Kunjalo nje abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula bethi lelinyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona ama boarding schools. Ngakwelinye icele abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethulela umbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union iZineo, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo nibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zenelise ukubana zithenge impahla zokuvula yela umkhuhlane lo kunye lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengabhadala ngoba bajunyiwe. Ababalisi abafundisa emakhala obaluhlupho olukhulu kakhulu elokubana ingcosana yemali abayitholayo sibele sebayiqeda kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula. Njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane maybe nge 2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana bayemsebenzini.
Umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula ezikolo. Unkosikazi Melissa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika Form 4 ehlala esikolo, uthi kulokunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende siyasibona siyasizwa, kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula payment plan yokubhadala i-school fees. Izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo. Lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sikhululeke.
Kusenjalo umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe-COVID-19 vaccine esibhedlela seParirenyathwa wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo. UMnumzana Gift Khadebe, umhlali wakobulawayo, upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu ukubana laba amachurch bevunyizwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla lakho ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurch kule enhlobonhlobo yabantu abachiyeneyo labodokotela labanesi bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bezimpilakahle bekhona phakathi kwamachurch kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube beinstille iconfidence ebantwini ababalidayo kuzabalula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinatewa bekwazi ukuthi bavaccinatewa yilaba abantu abasunda laba bakhonza laba. Ngombono wami ngibona yinto enhle kakhulu njalo ezancedisa ukuthi sikwanise ukuachieva i-herd immunity abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Inkosikazi Ethel Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwa nguhulumende.
Ngezinye indlela into enhle nje ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu kababuyele ezindlini ngoba kabahlatshwanga. Kambe abantu belande ukuzosindiswa, omunye lomunye ususwa into emsusa ngibo nemzini wakhe ukuthi aze esontweni. Kodwa nasesithatha umsoswa ngumsebenzi ukuthi naye abantu kababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazibuyele nje bekhululekile, behlatshiwe, abuyezohlatshwa, abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhanyelelwe ukuvula ngonhlangulwa kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla kwe-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba bafike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezinlutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba. Kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yeZipam eseDarondale, lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilitshumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe bale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma lomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lwezemsebenzi umnumzana Thotha Mirepi Tirivadi uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo eZipam. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotha kweLebhilitane, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi kwakhe lamanye amazwe omhlaba sekusiba ngcono. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Esikubonayo lapha inga uhulumende weUK deporta ama Zimbabweans akade eseUK kusitshengisa ukuthi asingeke sithi ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ukudlelana sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele kucontext esikiyo eCOVID-19. Ngoba ukuthi iCOVID-19 isifake istrain kulokuze kuma-coffers ekumagovernment lawo kuya kulama refugees eZimbabwe khona. Ngoba kulama Zimbabweans khona. So ubonani mina iCOVID-19 containment measure leyenzwayo.
Uqhubeke sithi eZimbabwe kalenzi okunengi ukuthi abantu balo bengakhulisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Ubukhona ngoba ubudlelwano singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungela i-problem nje COVID-19. Yikulapha singakusebenzisa ukuthi utshengisa ukuthi ubudlelwano buyalunga kumbe utshengisa ukuthi abantu sebesiba lani, sebesiba le-confidence ku-government yeZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale nje kule situation esikuya kutshengisa lokhu.
Esinye sakamuse Harare umnumzana Gibson Nikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people. We have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukele ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
They might receive from the people. So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding our community.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekulabantu abangamashumi amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lakuqala bevelela eBritani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBritani useveze ukuba kuzaphendukisa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni legciwane le-coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections. Lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19, amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo, uhulumende wethula isinqumo sokuthi akusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakutsho lanxa kwaba lezixhenxe ezimbalwa ezedalela ePhalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho, kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungasela ubhanelwe COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza, endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi thina lati njengeZimbabwe siloko sifunda sibona uba nabanye bakwenza njani, ngoba into yonke yathiukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ubana emise ukhetho esesabela uba nobhubhane lolu lungasuka lushabalalisa abantu. Kodwa siloko sithatha ama-notes kwezinye indawo lapho sukwenzakale khona, sibonile eZambia bakwenzile. Siyafunda khona bana, sithatha amanothi bana bakwenze njani, kwenze ukuthi lathi lapha xa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine isifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku. Phela abantu abadala bayatsho ukuthi bona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Chirodza, lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho kukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokho akutshoyo ngiyakuphikisa sibili, ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esichophela abeZambia. Indaba le ngiyemedicine yamadokotela, so nathi silawo amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emqoka nje yikuthi iZANU-PF kayithandi ukuthi kube lokhetho, ngoba ungananzelela u-Eddie Cross wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 aza postponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngu-Eddie Cross uhlube kwazi ukuthi iZANU-PF izalandela. U-Eddie Cross uke wakhipha isinqumo nge-Reserve Bank, abe-Reserve Bank bayala bathi ayathola ukuthi kwakuliqiniso. Ulokhu uZANU-PF wakhuluma njalo ngendaba ezophilwa kokhetho kusetshenziswa enye organization NCITA. So that's the first point. Into esibili ikuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhlaka October 2, 2020 kuyi-statutory instrument number 225A of 220. Kwakuyi-public health COVID-19 prevention, containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Stentine Chiwenga, right, esithi yena akusoke kube lama-by elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma-by election njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni ngabantu abakuhlangothi lukaMonzora, hhayi abakaChamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu oRichard laba abe-Martin North, khangele eMashi West, abantu bezani babe lokhu babe lokhu bebuthana
nanti udaba chungu
right njoba ngithilo maphambilini uhulumende ebengabe leshuwa lesiqinisela sokubana ukhetho lolu lungaba njani njengoba nje besingela any presidents before kuselakala lokhu ngakho ngithilo njalo ngathi hayi thina vele asiboni kule ntembe ukukopa into enhle sikhangele siyabona ukubana iZambia ikubambe njani kwinto lokho ngakho ke mina ngiyabona ukubana emaduzaneni lapha uzabona lathi sesikwanisa ukubana sithi hayi into le singayibamba siyenze kanti uhluphe siba lalo yikuthi sisuka sibe laba odoubting Thomas abaningi kakhulu umuntu ahlayale engakaboni ukuthi uhulumende na uzayenza njani but sikubonile kaninginingi uhulumende izinto ade becala abantu becala ukubana asuzazenze ebezenza ngemuva kokubana esebonile ukubana kubanjwa kanjani kuhamba kanjani so into le ehlala ikhulunywa ukubana uhulumende lo is a listening government kuqinisekile mpela mpela siyalalela siyafunda bese sisenza esingasuke sikwenzeke upho ngokugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya luchayele mina nginje so luchayele umzukulu wami lwatshayela umfowethu sibili omdala kunami so yinto echaya ekhona ephilayo so-ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukuchaya indima nje engantu mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha a yinto ekhona ephilayo ngakho-ke uqelisekile ubana kona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo funda ufundisise ubone kanti esigantu abona abantu abaningi becaa ukuthi bona sokuzavulwa njengoba amafigures asehlile kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe i-advisor i-minister of health kulobu silobu siku-lowdown ela-level 4 yona leyo okuyinto enhle hatshi ukuthi kuyenziwa ukuthatheka asenzeli ngendlela yokuthi bona siyabe siqinisekile sikwazi ukuthi asiyenzani ngoba singapha ngokuthatheka sibe ngolandela nje singafundanga kuhle yikho lapho esegcina sesingena emanyaleni onalawo esizama ukuwabalekela
nanto udaba mnumzana Chirodza
ye hayi mbona ukuthi umfo wethu lapho ulokhu ephikelela ngokuthi abe ezama ukuthi asiqile ngento engekho lapho uthi yena akuzange kube le presidency ngayesithi presidency isikhiwo esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala ngifuna ukutshela umfowethu lapho ujosefa ukuthi mhla ka-October 18, 2020 eGini kwaba lama-presidential elections mnyaka ophelileyo lo October 28 kwaba lama-elections eGhana kwaba lama-elections e-parliament ngibonani sawangowesi-10 ama-election awesi-10 vele okuthi vele awudingakali i-president into esobala nje ukuthi umnangagwa akafuni ma-election
umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kwaBulawayo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ukwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngemva kokuzamazama komhlaba ukwahlasela eHaiti ngozibandlela womnyaka ka-2010 kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu 150,000. Izizalwane zelemelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi, odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla, amanzi, imithi, impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala. Mhlazi ku-14 Ntulikazi kuwonale umnyaka, kube lokuzamazama komhlaba njalo kwele Haiti. Kwafa njalo abantu abaningi, abanye badilikelwa izindlu, balimala, elemeli kanjalo laphathisa abantu bakwele Haiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakwele Haiti ngidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale eSaint Louis du Sud kwele Haiti namuhla ekuseni.
sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele. Ngivumele ukuhanjiswa koncedo ngesiphangiphangi ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle leHaiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. EleHaiti lihlala libhekane lendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration, leyomanyano we-United Nations World Food Program, ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende weHaiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kweHaiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende weHaiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi i-Urban Search and Rescue Team eselizweni leHaiti iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakweleHaiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-U.S. Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo kunye lezizalwane zakweleHaiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelitshumilane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weleBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.